Abathathu laba bakhululwe ngeviki edluleyo ngemva kokuvalelwa ngolwezi ngelanga ibutho lihluthuna umbuso kwayengumongameli Robert Mugabe njalo izolo kuphume umfanekiso wabo begqoke impahla zeZANU-PF. Embikweni wakhe uMoyo uthe bobathathu sebaxoshwa kuZANU njalo abalalungelo lokumela ibandla kumbe umongameli Emmerson Mnangagwa. Ubabize njengeziphulamthetho ezifuna ukungcolisa ibizo leZANU-PF kunye nelikaMnangagwa. Ohlaziya ngezombusazwe uMnumzana Bongani Nyathi uthi amazwi kaMoyo atshengisa ukungezwani lokungathembani okuphakathi kweZANU-PF okuqhubekela phambili. Wathi kuveza njalo ukuhlukunyezwa kwalaba abakade bekucelele G40 bephethwe njengezitha zelizwe.
Ubonisa ukuthi ukungezwani, ukuxabana lokungathembani kuZANU-PF lokhu kuqhubekela phambili njalo laba abaphethe amandla kubandla leZANU-PF abazimiselanga ukubaxolela loba ukusebenzisana lalabo abakade bekuhlangothi olwethuliweyo iG40.
UMnumzana Iphithule Maphosa uthe ukubonakala kwabathathu laba begqoke impahla yeZANU-PF kutsho ukuthi iZANU-PF yilo ikhaya abalaziyo njalo akutsho ukuthi umntwana engona ekhaya useguqula isibongo.
Laba batholakala esebegqokile ikaliya yeZANU begqotiwe. Angiboni okumangalisayo lapho. Sikhumbule ukuthi uMaphosa engagxotha umntanakhe namhlanje ngekhaya. Akutsho ukuthi umntwana lwana sengwakwenyathi uhlale ngwakoMaphosa. Othombo labo Jibanga labo amandide yinikhaya abalaziyo.
UChombo uphinde wabotshelwa elinye njalo icala izolo ngesikhathi esiyazibika emapholiseni njengalokho okumele akwenze ngaphansi kweziqondiso zokuhlawulela imali yesibambiso eyebail. Ubesethethwa umlando wokungaqhubi kuhle uhlelo lokwabela abantu indawo zokuhlala phansi kohlelo lwegarikayi hlalani kuhle. Ulele esekhululiwe wafaka ezandleni zegqwetha lakhe uMnumzana Love More Maduku. UMnumzana Maphosa uthi ukubotshwa kukaChombo akumangalisi kodwa bakhangelele ukuthi kubotshwe labanye ababentshontsha ngesikhathi bekuhulumende hatshi ukuthi ahlukunyezwe eyedwa.
Ukubotshwa kukaChombo aso into esimangalisayo. Kahle kahle besingamangala alubana ubotshele icala elilodwa. Siyakwazi ukuthi abantu bonke akade besebenza lo mgabe kuhlanganisa naye umgabe ngokwakhe balamacala amaningi abawakhomithileyo. Sikhangelele ukuthi lokho okwenzakala kuChombo kwenzakale kuwonke umuntu owantshontshayo elizweni.
UChombo, uChibanga kunye loHamandishe babengamalunga engxenye yeZANU-PF eyaziwa ngokuthi yiG40 njalo baxabana kakhulu lengxenye yala Coast kwaze kwaxoshwa uMnangagwa kubandla leZANU-PF. Ngimele iStudio 7 ngikobulawayo ngingubathabile Masuku.